Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngombulo mhlaka 20 Mpandula 2021 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Isandla sikaKhansi lesi siyamangalisa. Lati khona kuthuthukisa ngapi idolobha lakoBulawayo ukuba sibhadalisa lawo ma-5,000 veleti aluba ngayinto esithuthukisayo ngaso kumbe siyezwe sithi phinde futhi kanti kona sebeqedileni ukukhipha amasuwala ukuvala amasuwala aduvukayo left right and center.
Samukelwe ngemizwa ehlukeneyo izakamizi zakoBulawayo isinqumo esithethwe yikansila leli dolobho sokuqinisa umthetho wokuhlawulisa abanikazi bezindlu nxa ingabhalwanga inombolo ngokucacileyo i-house number.
We are aware of the people's peace-related needs and commit ourselves to working with all Zimbabweans to create a sustainable path towards true unity, healing, reconciliation, and to building a culture of unity.
Ngelanga lokuqakathekisa ukuthula emhlabeni jikelele ele International Day of Peace, abe commission eye National Peace and Reconciliation Commission bakuthaza uZulu weZimbabwe ukubana ahloniphe izimiso zobuntu ukuze kube lokuthula elizweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethwe izabelo zonke ukuba abe nguye ozancedisa emele ibandla leZANU-PF kukhetho olwenziwa ngomnyaka 2023. Zonke lezi ndaba lezinye lizovizwa kulumsakazo. Samukelwe ngemizwa ehlukeneyo yizakhamizi zakoBulawayo isinqumo esithethwe yikhansili yaleli dolobho sokuqinisa umthetho wokujezisa ngokuhlawulisa amadola eZimbabwe azinkulungwane ezinhlanu 5,000 RTGS abanikazi bezindlu nxa ingabhalwanga inombolo ngokucacileyo i-house number egedini kanye lasemdulwini wendlu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abekhansili yakoBulawayo bathi sebeqinise umthetho ovele ukhona othi abazatholakala bengafakanga inombolo yendlu bazajeziswa ngokuhlawuliswa inkulungwane ezinhlanu zamadola i-5,000 RTGS. Abanye bathi lokhu yikuhlukumeza uZulu ngoba zivele zizinengi indleko ababhekane lazo. Abanye njalo besithi lokhu kunganceda lapho abacitsha umlilo kumbe abezimota ezithwala izigulane ezama-ambulensi begijimela ukuyabe kwenzakele khona ingozi yokutsha kwendlu kumbe kuyathatha isigulane sisiwa esibhedlela. Umhlali wakoBulawayo unkosikazi Velisiwe Sibindi uthi ikhansili lokhu ekwenzayo kuthuthukisi kodwa kuyancindezela.
Isandla sikaKhansi lesi siyamangalisa. Lati khona kuthuthukisa ngapi idolobha lakoBulawayo ukuba sibhadalisa lawo ma-5,000 veleti aluba ngayinto esithuthukisayo ngaso kumbe siyezwe sithi phinde futhi kanti kona sebeqedileni ukukhipha amasuwala ukuvala amasuwala aduvukayo left right and center. Izibi zigcwele yonke indawo, uBulawayo ungcolile amaphepha yonke into akubukeki. Sebeqala ngokukhuma ama-5,000 lawo.
Umnumzana Senzo Ndebele isakhamuzi senkulumane uthi abantu bayabikelwa kuhle kuqala phambilini kokufaka isigwebo.
Inumber sibilisila so nto okuthi kuthiwa ngathiwa i-efikisa ibe le price yokuthiwa kumele ubhadale 5,000. Kathi-ke kanti abantu lapho ngokutshela abantu ukuthi ayibhalani inumber zezindlini. Lokhu uthi ngokuqalisa vele uthi utshela umuntu ifigaya phambili ukuthi isomele ubhadale 5,000.
Umnumzana Meluleke Mloyi isakhamuzi sakoBulawayo uthi lokhu kulicebo elihle ukuthi kuncede ukuthola indlu lula nxa sekuthe kwenzeka ingozi loba ubunzima bokugulelwa kakubi.
Ama-bylaws lawa ngibona eyinto enhle kakhulu ekuthini isikhathi esiningi siyabona izindlu ziyatsha zize ziphele abantu befabrigate bebhodabhoda behambahamba bedinga izindlu bengazitholi nxa yokuthi akula ma-address. Siphinde sithi layo sithi kansili ilomlando yokumakashiwa ukuthi sofaka ama street names ngoba maningi sayachabalala ngokuya kwesikhathi so kusuka kube nzima lakho ukuthi umuntu ebhale ibizo ethi istrata yisiphi
umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association uthi akulanto embi eyenziweyo ikunceda abayabe besebenza bephuthuma
sibona ngathi akulanto embi ngoba vele omnye lomuntu kufanele abe isiqiniso sokuthi ufakile iaddress phandle iyancedisa ama emergency services incedise nje lezakhamizi lazo ngazidinga indlu ethile khona kufanele ukuthi umuntu enelise ukufika
omunye wamakhansila akobulawayo u-Alderman Khumalo uchasisa kabanzi ngokuthi kungani becabange ukuqinisa lumthetho
into leya sukuthi umthetho omutsha umthetho omdala kakhulu ukuthi vele ama-numbers wawumele afakwe ngokuhamba nje kwesikhathi wasebonakala ukuthi ifine yakhona yayifakwe ngedola yakudala kanti sifake ngama-levels ukuthi siku-level 3 ukuthi imali yakhona nje u-25,000 ubuhle bawo umthetho xa usuvuselelwa kathesi ukuthi onto bananzelele ukuthi ama-fire brigade babona ngentuthu yenu i-ambulance ayisebenzisi intuthu ukuthi nxa inamba yakho ingekho
abekhansile yakobulawayo babike ngokuqinisa lumthetho ngokwengezelela imali okumele ihlawulwe nxa wephulwe phezu kwalokho baphinde babika ukuba izakhamuzi azisavunyelwa ukutshisa izibi phakathi komuzi ngoba besithi kungabe kuyiyo imbangela yemlilo edala izingozi ezindlini ngimele istudio 7 yakobulawayo ngubathabile masuku
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave
Umzulu weZimbabwe ukuthazwa ukubana amanyane achiyane lomkhuba wokuthukana lokubandlululana ngemihlobo njalo ahloniphe izimiso zobuntu ukuze kube lokuthula uqobo nokukhumisana umlotha elizweni. Le nkuthazo yenziwe ngabe commission ebona ngezokukhankasela ukuthula elizweni eNational Peace and Reconciliation Commission ngelanga lokunanza ukuthula emhlabeni jikelele ele International Day of Peace. Mavis Kama, usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abekhomishini eNational Peace and Reconciliation Commission benze linkuthazo emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini abo eHarare besethula umbiko wokunanza usuku lokuqakathekisa ukukhuthaza ukuthula emhlabeni jikelele olweNational Day of Peace lona olunanzwa mhlaka 21 Mpandula. Embikweni wakhe umgcinisihlalo we-NPRC umnumzana Obed Gudu uthi ukumanyana kwesizwe yiyo insika yokulondoloza ukuthula ukuphola kanye lokukhumisana umlotha eZimbabwe.
We are aware of the people's peace-related needs and commit ourselves.
Siyazi ukuba uZulu udinga ukuthula ngakho sizinikele ekusebenzeni lomuntu wonke eZimbabwe ukudinga indlela ezizoletha umanyano uqobo ukuphola ukuphumisana umlotha ukubekezelana kanye lokuhlalisana kuhle.
Unity, tolerance and harmonious coexistence.
Mhla egcotshwa ukuthatha intambo zombuso mhla ka 24 lwezi ngomnyaka 2017 enkundleni ye National Sports Stadium eHarare ngemva kokuba esebenzisane labakubutho ukugencula owayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe umongameli Emmerson Mnangagwa wakhuthaza umanyano lokuthula phakathi kwabantu esithi ngoba kuyiyona insika yentuthuko yelizwe kodwa eyinye ingcwethi kwezomnotho kanye lokuhlalisana kuhle kwaZulu umnumzana Masimba Manyanya waseGoromonzi uthi uZulu weZimbabwe akalakho ukuthula
Employment. Kids are taking drugs. There is violence. There is the abuse of little children and girls. There is no money.
Imisebenzi kayikho. Abantwana bathatha izidakamizwa. Kulodlakela, kulokuhlukunyezwa kwabantwana abancinyane lamantombazane. Akula mali elizweni. Imoto ezokuthwala abantu bazihambi kuhle. Imali kayisela sisindo. Abantu umhlaba wonke basikhomba ngomunye.
Oh, it's the leadership. And to be very precise, it's the political leadership.
Okusekelwe ngomunye wabaphatheke kwezokucubungula ngezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo yena upha umzekeliso ngokwenziwa ngohulumende wabokholo lwesiKristu ethi kwephulwa kwelungelo labakhonzayo.
Zimbabwe yi-authoritarian regime umbuso lwana osebenzisa amandla ukuze kwenzakale izinto.
Nonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Recovering Better for an Equitable and Sustainable World. lapho unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye United Nations ethule umbiko okukhuthaza ukulondolozwa kokuthula emhlabeni jikelele, ukungahlukunyezwa kwabantu kanye lokuphathiswa kwamazwe asathuthukayo ngasethuthukile ikakhulu ekwabelweni ngokulingeneyo kwamajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 ama-vaccines kanye lempahla yokuzivikela kulolu bhubhane ye-PPE. Uqhubekethi lonyaka uZulu emhlabeni jikelele kumele ajabulele leli langa ngokumelana lezehlakalo zonke zokwethuselana lokuncindezelana kusetshenziswa kubi inkundla zokuxhumana ezebulenjini esithi lezi nkundla mazisetshenziswe ukusabalalisa uthando, uzwelo lokunikeza abasebunzimeni ithemba lokuthi konke lokhu kuzodlula umhlaba uphutshe udubo lwalolu bhubhane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Usekhethiwe yizabelo zonke zelizwe ukuba abe nguye ozancindisa emele ibandla lezanu-PF kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalela ephalamende kanye lenkokheli yezabelo kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Iphephandaba le-Herald libika ukuba zonke izabelo zivumelane ukuba uMnangagwa angene kukhetho lolu ngoba uqhuba kahle umsebenzi. Ibandla lezanu-PF lithi akula omunye umuntu ofise ukuncintisana loMnangagwa endaweni zonke zelizwe. Lokhu kuvame ukwenziwa ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano kuwe-National People's Conference lapho kukhulunywa khona ngodaba lolu lokunye. Umhlangano lo uza kwenziwa lonyaka libandla leli ekupheleni kukaMfumfu. Kasenezanga ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Obed Mpofu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zonke kubandla lezanu-PF kanye lomnumzana Patrick Chinamasa ophethe wesikhatshana uhlangothi olubona ngokwethula kwemibiko lokukhanga abantu ukuba bangene kubandla elibusayo. Umnumzana Eliphas Mashaba okubandla lezanu-PF uthi kuqakathekile ukwenza lokhu ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-National People's Conference lokhetho oluzayo.
Sibonge ama-provinces onke eZimbabwe asethe ayendoza uPresident Idi Mnangagwa as the sole candidate ka-2023. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi imuli yonke yeZANU-PF jikelele ngezigaba zayo kuqalisela kuma-cell kusiya kuma-branch kusiya kuma-district kusiya kuma-provinces bahlezi babhala ama-resolutions abo afanana indawo ngendawo. Wonke i-resolution yokuqala ade beyifaka ngeyokuthi uPresident Emmerson Dambudzo Mnangagwa nguye yedwa qha okhangelelwe ukuthi uzamela ibandla leZANU-PF 2023.
UMashaba uphinde wathi
kutshengisa ukuthi abantu balethemba ngobukhokheli bukamongameli, balethemba le-vision yakhe ka-2030, balethemba ngezinto zonke azithembisayo ngo-2018, ngo-2017 engena esikhundleni, 2018 elekthwa okusemthethweni ngoba ngo-2017 wayeqedisa ithemu kamongameli the late uBaba uMgabe. 2018 sabona ilizwe lonke livota livotela uZANU-PF siya wina ama elections ngokugcweleyo. Ngakho ke izizathu ziningi ezenza abantu bekhayela izinto ezinjalo. Sibonele osingathi sikhangele inguquko ekhona phakathi kwelizwe.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokela ibandla le-MTC Alliance uthi uMnangagwa uzathwala nzima kukhetho oluzayo.
iZANU-PF iyakwazi ukuthi akukho engakwenza okungenza ukuthi umnumzana uMnangagwa aphumelele kukhetho kumbe umkhankaso lapha abe ehlangane lo President uNelson Chamisa nomongameli wethu. Ngakho sibone ngani ukwenziwa okwenziwayo lokho kokuthi kuthwa use kulama province amaningi asethena kufanele aqhubeke ngokhetho luka 2023 kutshengisa ukuthi ibandla lelilungiselela ukwenza izinto ngodlame lilungiselela ukwenza ukusebenzisa izek lezinye inhlanganiso ukuqila ekhethweni ngalolo hlobo kuzafanele uZulu weZimbabwe ananzelele asebenze ngokuqinileyo kubanjwana ngaphansi kohlelo luka President Nelson Chamisa Olwe Citizens Convergence for Change ukuthi kube lobubelo njalo kube lokuphumelela ekuvikeleni ukuntshontshwa kokhetho ngumnangako.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT elikukelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi bona bakhangelele ukuba uMonzora uzangena anqobe kukhetho lolu.
Thina njengebandla le-MDCT asilakho okuningi esingakuphawula ngokuthi zani ukhethe bani ukuthi ayikhokhele ngo-2023 kodwa sithanda ukuthi abalandeli bezepolitiki labantwana beZimbabwe babekwazi ukuthi la kumelele lowo mnyaka sithi woza 2023 ngoba yikho okuzanqoba khona umkhokheli uDouglas Monzora esithemba ukuthi abantwana beZimbabwe bayalungiselela lolu khetho kube lotshintsho ezimpilweni zabo. Thina senza ipolitics ezimayelana lempilo zabantwana beZimbabwe ngakho lathi leli thuba lika-2023 so kube lomuntu nje omelele lelo bandla silimelele ukuze sikwanise ukuthi silethe utshintsho kuzimpilo zabantwana beZimbabwe.
Umlangako wanqoba nzima kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018 impumela yalo iyaphanyekwa emthethandaba ngoChamisa labanye bakhe. Umthethwandaba wathi umnangagwa nguye owanqoba kukhetho lolu loba uChamisa eloku echaphansi ngenduku esithi wamnqoba kukhetho lukamongameli. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKipps Dube.
Lamhlanje sikhanyela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe nganye lokuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni eye-COVID-19 vaccine. Abaningi baseZimbabwe bakhala ezimathonsi ngodubo lwabantwana abangamantombazana asezithwala kanye lokwenda besesebancane okulakho kuphazamisa impilo zabo. Lokhu kuvele ngesikhathi sokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Iningi lalawa mantombazana selisehluleka ukubuyela esikolo lapho zivulwa ngoba esezithwele. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekubulawayo.
Inkokheli zezigaba kanye labazali baveza ukukhathazeka okukhulu ngokwanda kwezehlakalo zokwendiswa nokuzithwala kwamantombazana ngesikhathi ilizwe liphakathi kokumelana le-COVID-19. Lolu bhubhane lubikwa luze lemigoqo yeziqondiso zokuzivikela kulo eyama-lockdowns abasakhulayo abakhala ngokuthi ibe lukhuni kibo. Ukhansila ka-Ward 21 endiweni ebulilima unkosikazi Nani Ndlovu uthi ukhathazekile ngenani lamantombazana zana abasakhulayo abazithweleyo esigabeni sakhe.
Ayakwenziswa kwabantwana abancane lapha esigabeni anti zomntwana oyendisiweyo kodwa ukuzithwala kwabantwana abancane kubhahlile kukhulu kakhulu inamba yinene.
Isakhamuzi sika-Ward 21 eBhagani ebulilima unkosikazi Samaria Nkomo uvumelane lokhansila Ndlovu ethi i-COVID ibahlukuluzile kakhulu abantwana besikolo bazithwele abayikubuyela ezikolo.
I-COVID isihlukuluzile silama-clubs ethwa bomama ewestenvigin besingasahlangani kuhle labantwana besikolo bakithi lanxa ufundisa balimele kakhulu abantwana ngoba sebezithwele abasozeusabuyela ezikolo lanxa izikolo sezivulwa abantwana abancane sebezithwele.
Unkosikazi Anna Ncube ku-Ward 21 esibomvu village uthi amankazana amaningi awasabuyeli esikolo njalo izidakamizwa sezibulele ubuntu babo.
Ushuko esihlangana lalo ngosimo se-COVID bakithi silolu sukumezile kakhulu ebantwane nabancane. Abantwana abancane ikakhulu amankazana. Abaningi bakhona sikhangelele ukuthi abasabuyela esikolo ngokwehluleka ukuthi ngesikhathi se-COVID bekulomkhuhlano nalo izikolo zivaliwe behlele emakhaya. Abaningi bangikhona bayarobhana amashopu lawo nalawo asithalise nzima ngabantwana. Ayathengisela abantwana utshwala, bayanatha, bayadakwa izidakamizwa sezisibulalelisintu sethu.
Uhulumende weZimbabwe wakhupha imibiko ethi ngenyanga kaZibandlela lelandelayo kwaba labantwana abangamankazana abangaba zinkulungwane ezinhlanu abazithwalayo ezweni kuthi abaphose bafike inkulungwane ezimbili 1800 bayendiswa besasebancane. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lukhuphe umbiko othi abantu abane balahlekelwe yimpilo izolo kuthi abaphose bafike amakhulu amabili 199 bahlolwe bafunyana bele COVID-19. EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele COVID-19 abazinkulungwane ezilikhulu lamatshumi phose amathathu 127,938 kwasila abaphezu kwenkulungwane ezilikhulu 120,946 kwabhubha abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,567 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezimbili 2,425. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezimbili 2,065,395 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,949,025. Uhulumende uthi ufisa ukuba ebesehlabe abantu abangaba izigidi ezilichumi 10 million kumbe abayisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuze ilizwe lithi selenelise ukumelana lalolu bhubhane i-head immunity. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave.
AbeZimbabwe abaphila ngokuthengisa bethengisa impahla emazweni afana laseBotswana leSouth Africa bakhuthaza uhulumende ukuthi avumele labo asebehlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bachaphe imingcele besiyakwenza ibhizimusi. Lokhu kuza ngesikhathi iningi likhala ngokuthi lokhu kunzima ukuqhuba ibhizimusi lokuthenga lokuthengisa impahla phandle kwelizwe ngenxa yesimo se-COVID-19. Intetho lezindaba yeStudio 7 umqondisi Duke usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron kweleBotswana.
Umnumzana Michael Ndiweni okhekhela inhlanganiso yabaphila ngokuthenga lokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association uthi sekuyisikhathi sokuthi uhulumende avumele labo abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bengene emazweni afana leSouth Africa kanye leBotswana beqhubeke ngebhizimusi yabo. UNdiweni uthi abakubhizimusi yokuthenga lokuthengisa impahla babhekane lobunzima obangelwa yisiqondiso sokumelana le-COVID-19 eze-lockdown esezibone imincele emazweni atshiyeneyo ivalwa.
So ama-traders athi futhi njalo ngawuhulumende uyabavulela ikakhulu abavaccinatiwe kube lokhu sithi incentive ngesikhiwa kwenzela ukuthi abantu abaningi bavaccinate. Nxa kungavulwanga amabhoda kutsho ukuthi abantu abaningi abawayiboni phela into engenza ukuthi bavaccinate ngoba kungena kula benefit. So kuzaba kuhle ukuthi uhulumende abe senza that incentive yokuthi ama-cross-border trader abasebe vaccinated benisiba bakhose imincele bayithenga impahla bayithengisa impahla ngaphandle kwelizwe.
Umnumzana Ndiweni uthi wakhathi esinengi elithengisa impahla eZimbabwe ezithengwa emazweni afana leBotswana leSouth Africa lithole nzima ukuthi lithole impahla ngesikhathi njalo ifika ingasekho kusimo esiqondileyo.
Ama cross-border traders okunzima kakhulu kathi sikuthi impahla sezibuya lalokho abakubiza ama-runners. Ama-runners la ezikhulumisana nama-truck drivers seyofaka impahla bese zibuya zivela kuBotswana laboSouth Africa and inkinga ekhona bathi suka bese kudula ngoba wasazihambeli bona sebethuma abanye abantu. Sometimes impahla ziyatshontshwa nxa zibuya zingafika zingasenelanga kumbe ukuthi ziphambaniseke impahla ngoba nxa umuntu impahla zingaso zakhe yena uyafika dive phela okuningi ngala ndaba lakho but nxa impahla zingezakho isikhathi lesiningi uyakuzibamba kahle.
Umnumzana Rodwell Moyo kubhizimusi yokuthengisa impahla phandle kwelizwe yena ulenhlanhla yokuthi uyavunyelwa ukuchapha umncele noma nje kusavaliwe ngenxa yesiqondiso zokulwisana le-COVID-19. Lokhu kungoba iBotswana ivumela abazothengisa impahla efakwe ngaphansi koluhlu lwezinto eziqakathekileyo. Kodwa uMoyo ukhala ngokuhlala isikhathi eside esemnceleni ngenxa yengwalo ezidingakalayo ezifakaza ukuthi akala COVID-19 ekungeneni esiyako leBotswana nalapho esephindela eZimbabwe.
Ibhoda iyahlupha ama-challenges akhona yona la ama-expensive COVID test eZimbabwe side. IBotswana side njengoba ku-free but kungani ukuthi uyahlokoza isikhathi uyohlokoza la other side. Okuyinto lokhana is very unfriendly and then kuyenza lama-necessary delays and especially izindawo nxa ufuna ukuyadinga indawo yokulala you end up getting there late.
UMoyo uthi impahla abayithengisayo iyafunakala eBotswana kodwa ngenxa yesimo se-COVID-19 okuningi sokusilela eZimbabwe.
Okunye futhi esama-challenges esila ngama-products. Ama-products la very short, they're in short supply just because of ama-lockdowns. Ama-customers at eBotswana are desperate for imithi eminingi eyabe ingekho. And now we are finding ama-products engana asedura from eZimbabwe side ngenxa yama-lockdowns. Because a short supply ku-market. So ngezinye izinto esihlangana zezinye.
Kule nani eliphezulu kakhulu emhlubulweni weMatabeleland lichapha ingcele eBay Bridge leplumtree lisiyathenga kumbe ukuyathengisa impahla kule South Africa kanye leBotswana. Kodwa ukuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19 sokuphazamise impilo yeningi yabakuleli ibhizimusi ikakhulu ngokuvulwa lokuvalwa kwemngcele emahlayana njalo amabhasi awasahambi ngendlela yokuqala okudala ukuthi iningi lehluleke ukufinyelela imkambo engaphandle kwelizwe kumbe ukuyazikhethela impahla esifisa ukuyithengisa. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Wenzenika ukapteni weqembu lomdlalo wenguqo ele Highlanders uAriel Sibanda uthi akusacatsheki ngumunwe nxa iqembu lingadlali kuhle ngemva kokuthola kwalo usekelo lwemali oluvele kwabenkampani eSakunda Holdings esithi sokuzamele babophe iziqine bengafuni ukuyanyisa. Kubika uJoseph Njanje.
USibanda uthi umlando usalele abadlali njengoba induku ezidalwa yokuswelakala kwemali zingasekho kuqembu leHighlanders ngemva kokuba lithole usekelo lwezigidi zamadola livela kwabeSakunda.
Kunama-games sizawina, kodwa kusize kube lula ngoba wonke ama-team ayezidlala isile mali sifuna ukuyidla eHighlanders wonke. Wonke umuntu efuna ukubuya la kweHighlanders soza bezama ukudlala impressor but ladala. Khari uhlapa lapha disikhona esikhala konke ngemali la ngoba yini but konke lokhu sesukutholile sokukithi thina abadlali ukuthi thina lathi siziphatha njani siyenza njani ukuze sikwanise u-achieve into sesizifunayo.
Iqembu leHighlanders lithole usekelo lwemali oluvela kwinkampani ethengisa amafutha ezimota eSakunda ensukwini ezedluliwe njalo lolu sekelo luzalithola kweminyaka emithathu. Phezu kwaleyo mali yokubikwa izasetshenziswa ukubhadala abadlali lokubhadalela ezinye iindleko ezibhekane neqembu. Ukapteni kanye nomqeqeshi beqembu bathole imota zokusebenzisa okuyinto echiye umfokasibanda yelokhu ezincweba ukuze abe leqiniswe lokuba kuselobhubhu.
Thabile kakhulu njalo into leyathi ngayicabangele lami kubuye lami kuyi-surprise but hhayi ngithabe kakhulu lokhu lami kunika amandla ukuthi ngibeke egrawundi ngiqinile jeze ukuthi bakhona abantu abalendaba lathi amele sibadlalele futhi.
Iqembu le-Dynamos lalo lithole usekelo olufanayo luvela kwabeSakunda. Lolu sekelo luze ngesikhathi amaqembu omabili lawa ekhangelane nobunzima bokuthola imali njengoba ezemidlalo bezimisiwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 nalapho umdlalo webhola kusigaba se-Premier Soccer League oke wadlalwa khona bekungakavunyelwa izibukeli okutsho ukuba amaqembu abengayenelisi ukubhadalisa abafuna ukungena enkundleni yazitholele imali. Amaqembu adlala kusigaba saphezulu aseqalile ukuzilolonga njalo imidlalo ikhangelelwe ukuba idlalwe ngenyanga kaMfumfu. Ngiyimele iStudio 7 ngokuBulawayo nguJoseph Njanji.
Singeke hlukane isihlobo kodwa esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Samukele ngemizwa ehlukeneyo yizakamizi zakuBulawayo isinqumo esithethwe yikhansile lelo dolobho sokuqinisa umthetho wokuhlawulisa abanikazi bezindlu nxa izindlu zabo zingabhalwanga inombolo ngokucacileyo i-house number. Sirudeka-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngupraxitus Jeremiah ngisithi asidibanini njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.